So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali wethula ibhajeti yomnyaka ozayo esithi uzimisele ukwehlisa indleko zikahulumende. Okugoqela ukumisa umsebenzi izisebenzi zakhe ezeleminyaka engamajumi ayisithupha lanhlanu lokuguqula umthetho we-indigenization.
Ibe lomehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esidinga ama-investors abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali.
Amabhanga wonke aseZimbabwe aselayo elibhanga elikhulu lesizwe ukuthi avimbe amabhuku ama-accounts kaMnumzana Jonathan Moyo loMnumzana Sevia Kasukwere bona ababaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kamgabe.
Into eyenziwa ngumnangagwa cabinet yakhe baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini.
Amabandla aphikisayo athule zwi ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa ethathe umbuso. Kambe kungaba kusenzakalani? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget yomnyaka ozayo engena kumabhiliyoni amahlanu lanye 5.1 billion. Esithi uhulumende uzimisele ukulandela iziqondiso zokwehlisa indleko zakhe okubalisa ukuguqula umthetho wezokuqhuba ibhizimusi o-indigenization kanye lokwehlisa inhambo zabakuhulumende ezokuya kwamanye amazwe. UChinamasa uthe njalo abasebenza kuhulumende asebedlule iminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu kuzamele bayephumula. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Kumizamo yokuvuselela ukuthembeka kwelizwe kwezomnotho, uChinamasa uthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaqhuba inhlelo ezimbalwa ukukwenze lokho okufana lokuguqula umthetho wezokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli we-indigenization wona obusiba ngumgoqo kulabo ababefisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. UChinamasa uthi umthetho we-indigenization usuzasebenza kuphela kwabemba amatshe aligugu abalisa idayimani le-platinum kuphela. UMnumzana Chinamasa uthi kuzomele uhulumende aguqule umthetho olawula ngezomhlabathi azihloniphe zonke izivumelwano ezenziwa labakwamanye amazwe ezama-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, BIPA ngesilungu, abuyiselwe lawo mapulazi ayabe ahluthunwa engaphansi kwezivumelwano lezi.
Engagement with persons or entities whose farms were protected.
Phezu kwalokho, sizotshutshiswa lezo nkulumo labalimi abalamapulazi abengaphansi kwesivumelwano se-BIPA. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa okumunyethwe isekelo sombuso.
Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi kuzamele bamiswe umsebenzi abatsha abekade beqhatshwe nguhulumende ama-youth officers afika phose inkulungwane ezine kanye lokwehlisa imali esetshenziswa kumhambo zamalunga kahulumende obekungumlando obusetheswa obengumongameli osewachiya umsebenzi uMnumzana Robert Mgabe.
Measures to contain budget expenditures and conserve scarce.
Indlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwemali kanye lokulondolozwa kwemali yakwamanye amazwe kuzopheliswa la kundlela imali isetshenziswa ngayo kumhambo zikahulumende. Okuzokwenziwa kubalisa ukwehlisa kwenani labantu abazabe bekumaqula aya kwamanye amazwe ngezomsebenzi kahulumende. Kuzokuthunywa iziphathamandla zikahulumende ukuyangena imihlangano bevelela kuhofisi omeli welizwe lapho sila mahofisi khona.
Okunye uchinamasathe kuzokwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe yikulungisisa kwezokuthathwa kwemali yemithelo okubalisa emingceleni lapho kungena khona impahla. Kungalesi sizathoke athi kuzosiwa abakubutho ukuyaqhuba umsebenzi emingceleni waseBybridge phansi kohlelo lokulungisisa isimo lwe-Operation Restore Order. Uchinamasathe enye indlela yokuvuselela umnotho kuzokuba yikulwisana lokungathembeki i-corruption. Kuzosungulwa indlela yokukhulumisana ngencingo ezizongena emahofisini kamongameli ama toll free lines ukuze uZulu abike okungakusenziwa yilabo abaqhuba imisebenzi yokungathembeki. Uchinamasathe uhulumende uzokwehlisa njalo inani lamahofisi abameli belizwe kwamanye amazwe ukwehlisa indleko zikahulumende. Phezu kwakho konke uchinamasathe uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukubone kumqoka ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe kuvuselelwe ezokuqhuba imisebenzi yokuthengiselana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya ibhajethi kachinamasale sixhume incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube, yena othi ziningi impawu ezikhomba ukuthi uhulumende omutsha lo ujonge ukwakha.
Ibe lo mehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esithi ngama-investors, abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali. Nxa ukhangela udaba lwe-Indigenization Act ukuthi sekutshintshiwe khona lana indlela yakhona okade kuvimbela ama-investors, sebekhulumile ngokwehlisa izindleko zikahulumende ngandlela thize yokubhadala izikwelede ngendlela efaneleyo, yokubuyelela ukuyadlelana lamazwe omhlaba baqambile ukuthi i-Britain le-USA okade kungasakhulunywa akade sebethethisa umnyaka lomnyaka sikuzwile konke lokhuyana. Kodwa okungasaphumanga kwacaca yukuthi uhulumende yena ngokwakhe phezulu i-national government hayi local government, indleko zakho uzaziphungula njani zize ku-30% leyayikhulumayo ku-council, kumbe okungenani ziye ku-60% esingathi thina ngesikhiwa phecelezi sustainable, kulokuthi ibe khona lokubo-80-something labo-90-something%.
Ukhulume ngokwehlisa inani lezisebenzi zeZimbabwe ezisebenzela kwamanye amazwe, sebenzela uhulumende esingathi ngama-diplomatic missions. Wakhuluma njalo ukuthi abasakhulayo labana okwathiwa ngumgabe baviselwe emsebenzini abedlula inkulungwane ezintathu esingathi ngama-green bomber sebesusiwe njalo ku-payroll. Awuboni lokho kuphathisa na ekwehliseni indleko kahulumende?
Kuyinto ephathisayo kakhulu. Akufanelanga ukuthi ngoba yizanu yenza izinto iyasenzela ububi eminyakeni engu-37 sigcine singasakubona okuhle kikho okukhulunyiweyo, ngokuba kumele sikubeke kunjalo sibe fe nolethemba isisizathu ofuna ukuthi ngikhulume ngakho. Indlela ama-diplomatic missions maningi kakhulu. Angivele ngeke nje size sisebenze ngalendlela, kudingeka nje yodwa e-EU, kube le yodwa e-SADC, yodwa e-COMESA, yodwa e-East Africa Community, yodwa e-ECOWAS, kube le inye emazweni lana amakhulu ayisingakhangelela ku ama-investors esithi ngama-key investment partners njengabo China, ye-USA, UK, o-Germany, sibe lokulutshwane nje kulokuthi sigcwale kuwo wonke lamazwe, kungaba lomuntu oyedwa ogijimayo ku-Southern Africa kwanele khona lokho. Kanti-ke labana babevele befakiwe abantwana labana ngabobusela labana, kwakuyinto eyayifanele ukuthi bakhithwa kudala. Ofuna ukubachatha kaye bachathe emzini wakhe, hhayi elizweni kudlaliswe imali yabantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Obe ngumphathintambo wezemali owabotshwa ngamabutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe elibutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe ngomthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umahluli ulaye uChombo ukuthi kumele abhadale ama-dollars inkulungwane ezinhlanu i-5000 awe bail. Njalo aphe amapolisa ugwalo lwakhe lokuhambisa i-passport ukuze engabaleki elizweni. Umahluli uphinde walaya njalo uChombo ukuthi kumele azinikele emapoliseni kathathu ngelanga ukuze kubonakale ukuthi impela akabalekanga elizweni. UChombo wetheswa icala lokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo kanye lobuhuquluzi. Osakhulayo weZANU-PF uKuzai Chipanga laye ukhululwe ngumthethwandaba munye walaywa ukuthi ehlawule imali yesibambiso engamadola angamakhulu amahlanu i-$500. UChipanga wetheswa icala lokwethula imbiko yamanga kanye lokuhlambaza amabutho. Amabhanga wonke eZimbabwe asetshelwe libhanga elikhulu lesizwe ukuthi avale ama-accounts amalunga eZANU-PF amabili abaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kamgabe libutho. Ababili laba ngumnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo bona abangamalunga ecele leZANU-PF ebelizama ukuvimba uMnangagwa ukuthi abe ngumongameli LG40. Kubika uBathabile Masuku.
Umbiko okhitshwe yibhanga enkulu eReserve Bank of Zimbabwe uqondiswe emabhanga wonke elizwe njalo uthi amabhanga wonke kumele amise ukusebenza kwalawo ma-accounts abesesazisa ibhanga lesizwe ukuthi kulemalini nge-account. UKasukuwere ulendlu enkulu okumangalisayo osekuthiye uZulu ebuza ukuthi engaba wayithatha ngapi imali yokwakha lindlu. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Buckler Thambo uthi umbiko lo uyasolisa ngoba ungacaci ukuthi uvela ngapi njalo ungatsho ukuthi usebenzisa uphi umthetho.
Inkinga engiyibonayo nje ngokuthi kuzabanjwa izimali ezisemabhanga kamnumzana uprofesa uJonathan Moyo lukasukuwere njengoba kulotshiwe lapha encwadini le esibuye yahamba kubo-Twitter lakubo-WhatsApp lakubo-Facebook yokuthi incwadi le ayilobi ukuthi oyilobileyo yena engubani ukuthi yiofisi yiphi kahulumende ye-Reserve Bank eyilobileyo incwajana leyi kanjalo lokuthi umlobi wencwadi leyi yena othatha ngaphamandla.
Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe ukuvalwa kwezikhwama zebhanga kuyinto enhle kodwa akumelanga kukhethwe abanye bechiywa.
Lawa ama-akhawunti kaJonathan noKasukuwere angaphandle kwelizwe kuyinto ejabulisa kakhulu ngoba kuyisifundo kubo bonke laba abasebenzela uhulumeni ukuthi ma ungatshontsha imali usebenzisa isikhundla sakho kuhulumeni uzothi ma usuphumile kuleso sikhundla uthathele lezo mali zibuyiselwe emphakathini.
Unobhala jikelele webandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo uthi lokhu kutshengisa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa kawulamthetho. Ugcizelele wathi bekufanele kuqale kwazakale ukuthi laba abavalelwa izikhwama zebhanga balamacala na kuthonisiswe phambi kokuthi kuvalwe ama-accounts.
Into enziwa ngomnangagwa le-cabinet yakhe othinamasa labe Reserve Bank baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini kuthiwe nanti icala lakho.
Ukucwayisisa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze ukuba ngempela lezi ncwadi zithunyelwe ibhanga libhanga lesizwe ele-Reserve Bank kumabhanga wonke awelizwe. Umnumzana Jonathan Moyo yena ekhuluma enkundleni ye-Twitter uthe imbiko le iliqiniso itshengisa ukwehluleka kwalabo abazithi baletha inguquko elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokhe sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye owake wasebenza lomnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni secholocho umnumzana Believe Gawule yena othi umoyo wasithezela olulenkume ngokusebenzelana lexuku le-G40.
Loku kubanga imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40 besenza imisebenzi yabo ye-G40 labo maye mbari labo mgari imisebenzi yabo kade beyiyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo mubi okuzakuya phakathi kwelizwe yiko okuze kwabangela ukuthi abantu likwazi lonke gandle ukuthi amasota acine sesithi hhayi sokwenele lokho mana sithatha abantu laba sebafake eceleni okunjalo-ke yiko khonokho ngoba amasota besola indlela lana amadoda ye-G40 indlela ade besebenza ngayo begombolozele mgari zisakamnike imigaba amathuba okucabanga tre yiwo asebesezizinto konke into asesenzwalo yibo ngokunjalo-ke ujonathan layo-ke ngomunye wakhona phakathi wakho ikuthi ngumuntu nje okade kade engateleki kwesinye isikhathi azinto ethi hhayi onto le ilengozi le into yenzayo le ayizoze kufikise ndawo kodwa umuntu uthatha omunye umuntu kateleki uzeqinise uwela phakathi kwengozi ento yothethi hhayi wena phuma entweni leyo ungangeni entweni leyo hayi uvele kade udingane entweni naleyo uvele udingane ugijimisane vele wena ubhenefithane vele invest play kodwa umuntu okhona ngayengazwisisi kodwa ukuthi umuntu ekuqineni ukuthi at the end of the day you test your own medicine nxa ungumuntu nxa ungateleki.
Zona izakhamizi zetsholotsho zithini ngalokho okwenzakalayo kakhulu sikhangele kujonathan moyo
jonathan eqinisweni lonke asikhulumeni ngezinto njengakhonaku ye emsebenzini omunye kade wenza ku-constituency abantu bebephathiseka sibiza iqiniso lelo njalo kumele into ezikhanyayo ukuthi webhujonathan ngumuntu abisabantu encedisana sipho nje olubekhona yilolo lolu ukuthi usuke wasebenza nabanye abantu abanenjongo zabo ezimbi ephezulu ngale kuhulumeni yiko kumdilizileyo-ke khonokho yiko kumthiye emumeni nalowo mubi umngenise khona ngokunjalo esigabeni ngale besikhangela sinenhlelo zethu eziziqhubayo ezinhlelo zomgwaqo enekudala enhlelo zokuncedisa ukuthi ecele abantu ukudla kubuye kuhulumende into ezinjekazelezo ubencedisa sibi kathethi kubencedisa langale lapho kulabantu khona abanye abadilizelwa khona imizi abadilizelwa lizulu awasebahlanu endaweni yejilila yakotshino ngayo siye sikhangelele ukuthi kusolwaluqhubeka usiya phambili pho-ke nanku kusokwenzake yena sesisusiwe kuhulumende njalo sesisuselephatini ngokunjalo abantu bebekukhangelela ukuthi bathole usizo oluvelela kuyo kodwa kungasenani lakho well sokwenzakele abantu sebekhangela phambili ukuthi phambili ngale asiyeni phambili imisebenzi yonke lanana kumele iqhutshelwe phambili ingapheleli khonapho ngenxa yokuthi ujonathan kasekho.
Yena wagcina nini ukukhuluma laye umnumzana moyo?
Engile nsuku ngicinile ukukhuluma laye khonapho engakaze eqotshwe besengile nyanga kumbe anyaza ngikhulume laye kuzokwathi seqotshwe lapha hhayi azange ngeke ngikhulume laye amalanga nalanga.
Umnumzana Believe Kaule ngoke wasebenza lo mnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eCholocho. Livetalk namuhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngomkhankaso wokwehlisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini we-16 days against gender-based violence. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwezizalwane zakwele Palestine lezakwele Israel esigabeni seWest Bank leGaza ngemva kwelanga elilodwa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ethe elemelika selinanza idolobho leJerusalem njengesigodlo sakwele Israel. Iziphathamandla zedolobho leCalifornia khonapha eMelika zithi umlilo otshisa igusu duzane ledolobho leLos Angeles uzaqhubeka ngoba ilanga litshisa okwamagama okusho ukuthi lengezelela amathuba omlilo lo ukuthi uqhubeke. Abanye bathi amabandla aphikisayo athule ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhe umongameli Emmerson Mnangagwa esuse umnumzana Robert Mugabe embusweni. kulabantu abathi amabandla aqoqela leMDCT, leMDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube, eleNational People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, lamanye amaningi-ningi kungani echaywe isithuli kulandela ukugenqulwa kukaMgave. Athulele namabandla la ngesikhathi kumele aqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-NPP, lo mnumzana Dube Mukombwe owe-MDCT. Umukombwe usungula lingxoxo.
Ukuthi abantu nje kubalathi besikhanye into yezanu le, ngoba izane yezinto yayo endlini yazo. Sesivukele njengoba umlamkagqo wathatha umbuso, sibone ukuthi icabhinethi yakho uyayihlela njani, sibone ibhajethi yakho ukuthi uyalaphi ngayo. Then thina sesiyenzela sesiphasi ku-mobilization.
Baba Moyo, uyazwela lapho umkombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu isenza kokhonokho, ngoba ngokwabo konke lokho. So wena uthini ngakhonokho njalo lithini njengebandla?
Njengokutho kwamkombwe, nxa kwenzakala into enkulu engajwayelekanga, kwesinye isikhathi abantu baba nesithuli bebe bembe mbijani. So abantu nxa sokudlulile lokhu sesikubonile okamgaba lomnankagqo sokuphelile, ama-opposition kumele abuyele endimeni, siqhubeke ngesikwenzayo, ngoba kula nto etshintshileyo, isitimela sezane lokhu kuyiso satshintshe umtshayeli kuphela.
Ye, kwenapho-ke libukele baba Mkombwe, kukhanya ngazani phela abantu abasalazi, abantu bacala ukuthi vele kalisekho njengebandla. Police athi vumbu njani njengoba kukhanya ngazani vele alibonakali?
Hayi, thina siyabonakala Gift, ngoba into ekhona njengebandla le-MDC silohlele esilalo oluvelezele uhamba ngesikhathi besenza abakwenza umnyangazo lomgazi, sikhankasa senza ama-voter registration ngoba thina sikhangelele ukhetho, ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezanu ngoba lasikanahleka, ngoba into yezanu izanu izanu kuphela, ngoba umuntu akagwa edeya usebenzile kuzanu more than 17-20 years.
Ngibuye kuwe baba Moyo, lina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani, kukhanya ngazani bese libanjwe ibuthongo sibili. Police avuka njani ebuthongweni lo?
Hayi, into akunjalo du, siphathekile, yenza khonokho okhulu ngumkombo ukukhuthaza abantu ukuthi be-redact izinto ezingadiniyo imayali sangeeza kuhamba ngohlelo lokuthi lamhla kurejestwa ngaphi lapho sikhuthaza abantu ukuthi be-redact. Okuningi siyalungiselela sibili kakhulu, siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abathumela kuphalamende ukhansili ngaphi njenge-MPP. Besikubonde konke okuzwayizanu besikustabhijile, sakubona konke besisiya ebantwini. Sikwazi ukuthi sikwa sithini ebantwini.
Ye, liyafika lisithini ebantwini, ngoba abantu babuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona, izanu ayitshintshanga. Yikho sikutshela abantu ukukhipha uMgave ufaka uMnankagwa aqhubeka efaka bonabo bantu ade sikhala ngabo ukuthi bayintshontsha, bonabo abantu ade sikhala ngabo ukuthi bashukuluza abantu lokho bekhona besemsebenzini. Akunanto emsintshileyo, abantu bengathatha ludumo into ezikhulunywa ngomlomo umuntu, siyayenza lokhu siyayenza lokhu, ngabakwenze sifoni. Kodwa ukubona kwethu izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalayo ihlale iyingwe.
Ye baba Mkombwe, phela lilo hlelo lwenu lo kuthiwa ngesishona jakachaya, kumbe kutshoni khonokho, litshela nabantu ngakhonokho ujakachaya wangikhona lo, njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi lokho kukhulunywa yi-MDC asikwazi, kuyini khonokho?
Ya abantu bangathi asikwazi ngoba njengebandla siqalisa nge-membership yethu, ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya kuwadi siya ku-district province national, ngoba into ekhona inkalakatha ngikulungiselela ukhetho, ngoba singahamba sikhuluma okwezanu lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bangenela emabhukwini kuvota saba singenzanga lutho. Kodwa thina into esikhangezileyo singakakhuluma okwezanu lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinta abantu sisenza abantu bezifisa ukuthi ukuqakatheka ngokubhalisa ukuvota kutshoni kibo. Thina njengebandla singubona ukuthi hhayi thina lowo ngumtshado wezanu, i-family issue yezanu, yinto yabo, asonto yethu, asonto ye-MDC, asifise sakhipha uMgave. UMgave thina sikhangele ukuthi besimkhipha nge-election.
Uyezwa lapha Moyo uthi ye likhulumile phambilini ukuthi ngokwabo sibili lapha lalapha, kodwa siyabona ukuthi kusenjalo-ke amabandla anjenge-NPP lawa lenkinga yokuthi abanye sebebaleka sebengena-ke kuzanu. So lizavuselela njani ibandla leni?
Sekulesikhathi lokho kuthi abantu baphumile, ibandla leliyabelisile, imandla le-MPP ngalihi siba bayithiwe silamendla kakhulu bephuma bona abaphumayo bangena kanti iphathi zelinjalo njalo ezimbabwe kunendlala kakhulu abantu abasebenzi kunobulova bayahlupheka abantu xa sebethiyiwe nalokuthiwa zithiwa nezokudlayo zawubona into izame yaphuma kathesi yambe idinga abantu iyathembisa ukuthi ibuya kuzame sizakwenza lokhu nalokhu abantu kwesikhathi bendlala nangokuswela ngaza kumsula umuntu kamlimi ebethi banambuyeli kodwa ibandla bethu le-m p p iqinile iyaqhubeka leya phambili labo abathiyayo e omunye umuntu izele enzunjalo ekhumbule emanxiweni bakhululekile ukuthi bekhumbule emanxiweni.
Umnumzana Methuseli Moyo ngowebandla le-National People's Party ubekhuluma endawonye lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dube Mukombwe. Bebelo Gibbs Dube we-Studio 7. Siqhubeke ezosuku ngezemidlalo. Asekuzinga laphezulu amalungiselelo emidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ezaqutshelwa koBulawayo kusukela ngempela viki esiyakuyo kusiyafika emhlazi lijumi lasikhombisa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu omdlalo we-volleyball asuka emazweni angezansi kwezwekazi lase-Afrika kusigaba esaziwa ngokuthi yi-Zone 6 kumbe i-Region 5 akhangelelwe ukuzobuthana edolobheni lakoBulawayo yoyezophatheka kumncintiswano walonyaka owe-Zone 6 Volleyball Club Championships. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel uthi sebelinde ukuqala kwemidlalo ngoba amalungiselelo abo ehamba kuhle kakhulu.
Lapha silungiselela umdlalo weZone 6 Club Championships, meaning ama-clubs from different countries in the zone. Abantu abafika namuhla, ama-teams afika namuhla. And then kusasa kuzaba le-technical meeting and then ama-games azadlaliswa on Saturday at 8.
Amazwe akhangelelwe ukuthumela amaqembu kulimidlalo ngabalisa eleBotswana elikhangelelwe ukuthumela amaqembu amane, iLesotho elamaqembu amathathu, eleMalawi elibhalise amaqembu amabili, eleMozambique elibhalise amaqembu amathathu, iSouth Africa ilamaqembu amane, eleSwaziland lilamaqembu amane, eleZambia libhalise amaqembu ayisikhombisa, kuthi eleZimbabwe lona lizamelwa ngamaqembu ayithobamu nembili. Kucelela besilisa kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lathobamu nemunye, kuthi kucelela besifazane kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lesithupha. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Trade Fair ku-Hall 3, njalo uManuel uthe kuza kube kungenwa mahala.
Sesihambisile ngamaflyer kuma-schools besibazisa ukuthi umdlalo ukhona, sizafaka futhi emakhombini lani ukuthi si-advertise umdlalo. Ngifuna ukuthi abantu bonke abathanda ivoli bazobona bona umehluko okhona ama-clubs, the national team. And then when you play schools, what's the difference when it comes to clubs?
Ilizwe leZimbabwe lizamelwa kumidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ngamaqembu abalisa eleUZ Wolves, ele Support Unit, ele Spartans, ele Harare City kanye lele Napa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemali wethula ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uhulumende uzimisele ukwehlisa indleko yakhe, njalo uthi umthetho we-indigenization uzaguqulwa ukuze uhuge abamabhizimusi bakwamanye amazwe. Wayengumphathintambo wezemali kuhulumende ogenqulwe libutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe namhla ngumthethwandaba we-High Court. Amabhanga aselaywe ukuthi avale ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Kasukuwere. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.